Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi umntakagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapila ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic it has only been President Mnangagwa who has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lo nyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa ngumnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eyeBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid iyabivela ebantwini, iyamakhanti emazweni iyabi distributwa ngama political affiliation.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcweti kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lo nyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje uphele indlela yokuthi umnotho welizwe ungafuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabangu owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayenelungelo lokuxoxisa amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edayela ephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHusman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Fande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinike amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabe ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha lwe-Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa qhubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. UThimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongemthethweni njalo lelokuthotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe-Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela umnumzana Robson Jere okwenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe abathetha ilungelo loluntu uNkosazana Namatayi Gwegweza, umnumzana Sano Gwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele umnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono otshiyeneyo ngoba yithi esi-affectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithi esithona sihlukumezwa ngohulumende lo, yithi esithona silandelwa ngohulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kunengi okunye kwabhekana labantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokweba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pattern Scheme. Umnumzana Melus Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo
benzi icorruption but ianti corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba iyenze ngathi iyasondela phakathi pechase iphinde yona ibuyele emva so which means abantu abaningi bale corruption ngabantu bakuzalo PF so that's why besatshwa le anti corruption commission
sekusiya ekupheleni komnyaka idale lephalamende lapasisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma zibhikisana lohulumende idale lesenethi lalo lapasa ibhili le ehanjiswa kumnankagwa yabiselwa njalo idale le i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli umnankagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zezimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye namakampani kodwa abalula ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uzulu ngamandla kodwa uhulumende uyakuphika lokhu sokucele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024 uhulumende kamnankagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabuza wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo imbuzi inkukhu lezinye izifuyo abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphethelwa ngumoya azakwaliwa amabhanga amaningi ngimele i-27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.